sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba mphakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni westudio 7 ngolesine mhlazi ku 4 Nhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabalithumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane lecoronavirus. Ibandla le-MTC Alliance seligenqule isinqumo sokungayi edale leparlamente.
Sibhalele incwadi uSpeaker of Parliament u-Advocate Mgenda ukuthi engaphindi kwenza ukuchapha lokho okungukuthi abantu beneziloya ebhaumthetho.
Inhlanganiso emela izisebenzi e-ZCTU ithi abaqashi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni.
Sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iyagcina ke ivalu. Kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili zicela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Ukutshengisela kwele Melika kuqhubekela phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebothiwe phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lichumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane lecoronavirus osekukhuphule inani labo eZimbabwe lafika phose amakhulu amabili i-189. Lokhu kwenzakala uhulumende elokhu engakacaci ukuthi izikolo zizavulwa nini. MTC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi selithethe isinqumo sokuthi amalunga alo awedalele parliamente le Senate asengaphatheka kunhlelo zalawa madale njalo lizajezisa lilandela isekelo sebandla lalo labo abangalalelanga inyathelo lakuqala elokuthi bengalugqobi kuleli dale. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa obesemhlanganweni weNational Council yeMDC eHarare izolo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe selilobele usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda incwadi ekhalaza ukuthi amise ibandla leMDCT ukuxotsha amalunga alo kuleli dale ngoba kungekho emthethweni. Asizweni exoxa losithandekile emhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Liqiniso ukuthi iNational Council iphe iresolution yokuthi ama-MP ethu wonke lama-senator kawabuyele emsebenzini wePhalamenti wonke bemelela izigaba zabo njalo bengasebenzi ngaphansi kukamonzura lo Khuphe. Yikho ke sithe bazasizakhetha futhi omunye uthi ama-chief whip abamelela i-MDCA ngenxa yokuthi sarejiswa emthethweni ne-constitution eZimbabwe ethi i-MDCA njalo lokuxotshwa kwama-MPs ephalamenti axotshwa ngomthetho ukuthi only party eya owangena ngayo yiyo ekuxotshayo. Sivumelene ukuthi ama-MP lawo ezixhwalile efuna ukuqaphula bengamelela ngama-principles sizababiza ku-disciplinary committee sizwe phela ukuthi kanti benziwe yini, yindlala yini, yikwethuselwa yini, yikuthengwa yini abekwenze ukuthi baze baqhale balandele izinto ezingekho emthethweni we-MDC yethu. Yiyo ukuthi sifuna ukwenza ukuthiwa yi-due process sibhalela incwadi uSpeaker of Parliament uAdvocate Mgenda ukuthi engaphindi kwenza ushaka lobo bokuxotsha abantu nelilawyer ebhazimthetho. Sathi hhayi ujustice ithikaphi, kazange athi asiyo-political party. Wathi hhayi isinele ngokunye besanini i-constitution, i-constitution yethu khona sesithambisile sayenza kuthiwa i-supplementary evidence. Yikho kamseloya bayakwazi ukuthi evidence yakuthiyeni i-evidence e-critical usu-aplya usuyihambisa. Sathi oyathwala ezama ukuxotsha ama-MPs ethu njalo, hhayi uzabona ilisho likabani lentwana. Asobe sithi kulakwelekani thina siyiphathi esemthethweni, ujaji omunye watho njalo, uchitathi watho njalo. I-propaganda ekuthiwe ukuthi asiyophathi le ngabantu abazama ukungcolisa, amajaji bayakwazi.
Ikusasa-ke lapho ephalamende, lokhu kungabe kusisho ukuthi ibandla le-MDCT alisoze lixotshe njalo amalunga enu, kumbe lithembe ukuthi usomlomo waleli dale uzakumisa lokho?
Thina sihamba ngomthetho, asinqeni into le ayisokakhokhe, ayisokakhonzora. Iyakwazi ukuthi ngokopi abathunywayo, uyabona sawine court straightaway kwathiwa siyiphathi igamenti yezanu tiyasihamba yathila kutshengisa ukuthi ngoba bazama u-equalize ukuthi uChancellor yithi legitimate leader njengoba tinasithi uMnangagwa legitimate leader. Yiko uma kunjalo-ke sifuna ukubona ukuthi baza kwenzani, ngoba ebesithi thina asilungelwanga ukuba yi-political party sahamba ku-nomination court. I-nomination court is a judicial court, i-court sibili ngoba yiyo eyatho njalo. Kuzatshengisa ukuthi izinto zonke lezi esazenzayo kufanele kungadilika kubhidliswa ama-election ka-2018 ngoba kutshengisa ukuthi i-electoral court leyangenziwa i-nomination court yavoxa. Singake savuma thina ukuthi sibadilike esiyrong, thina sahambisa konke okwethu lingamaqinga okufuna ukudiliza i-act yethu ngoba iqine nko.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwaBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma labecele le-MDCT izolo ntambama. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU ithi abaqatshi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni kanye lezinye imali ezijiyeneyo ezifana le-rand lakwele South Africa. I-ZCTU ithi ukubhadala izisebenzi ngemali eZimbabwe ikuncindezela ngoba limali kayisathengi lutho. Imali yelizwe ilahlekelwa yisisindo nsuku zonke okubangela ukuthi intengo yempahla layo ikhwele mahlayana. Iningi lezisebenzi ligcina selihola amaphepha angathengi lalutho. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Isixwayiso sethu sokuthi izisebenzi kufanele phela zibhadalwe ngemali yangaphandle kwelizwe kubangelwa ukuthi intengo yezinto zonke nje isitholakala phela isiku American dollar, njalo laba abathi bathengisa ngemali yaphakathi kwelizwe sibona baya indexa kumbe baya sondeza phela ku exchange rate. So isuka ke imali yangaphakathi ibe imali enengi okumangalisayo. Njalo okwesibili sibone uhulumende evumela phela sokusemthethweni ukuthi abathengisayo ngaba yikuyini abalakho bayavunyelwa njalo ukuthi bangathengisa ngemali yangaphandle. Yikho nje sicebisa kumbe sixwayisa izisebenzi ukuthi nxa sebenegotiator phela kuma-bargaining councils achiyeneyo bekubeke kube sobala-ke ukuthi ama-wages lawo-ke sokufanele ebhadalwe imali yangaphandle. Sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iyagcina ke ivalu. Kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili ezicela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Abaqatshi libona bevuma yini ngoba sesike sabona besala. Izisebenzi zikahulumende ikakhulu sesike sazibona zikhalala umsebenzi. Zisithi kumele zihlawulwe ngedola lemelika kodwa ukwalile lokho uhulumende.
Loba nje abaqhathi bengatsho ukuthi kabalayo leyo mali. Kasilo qiniso phela njengoba yibo phela abathengisa ke ama products esiwabona ke efakwe nge American dollar. Ayisibo bonke njalo abaqhathi abalayo. Abaningi abaqhathi bathi khona kade belandela umthetho babe sebevele sebebhadala nje ngemali yangaphandle uhulumende angaze ngenele ke acitshe ke lokho kwakuvunyelwana kuma-collective bargaining athize. So abaqhathi abasoze becatshe ke ngeminwe bethi imali kabalayo bona belayo. Sikhangele uhulumende ama services kahulumende amanengi okwamanje ngama services ke abhadalwa ngemali yangaphandle kwelizwe kugoqela ke ama parastatals athize konke abakuthengisayo okwamanje okunengi kwankhona ke kusekuse malini yangaphandle kwelizwe.
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi AZCTU. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lenhlanganiso ezimela abaqatshi elizweni. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Manje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abezomthetho sebefumane izindlu ezilithumi lambili ezazingezikasikomitshi wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri ezicatshangelwa ukuthi zathengwa ngemali yokungethembeki. UChihuri wabaleka elizweni kodwa kule mpahla yakhe eningi ebalisa izindlu esisezandleni zesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi amalunga edale lephalamende kuzamele ahlolwe igcikwane lecoronavirus. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele ngemva kokuba amanye amalunga ebuze ukuba azaqhubeka esiza njani edale engahlolwanga. Umsekeli kasomlomo wedale unkosikazi Tsitsigezi wasesithi uhlelo lokubahlola luzenziwa kunsukwana ezilandelayo. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Salbonani ku Studio 7 mina igama lami uAdolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yaqala sithanda ukubonga ngokusazisa ngamanani nokuthi kwenzakalani ngalomkhuhlane okhona weCOVID-19 namhla namalanga ukuthi kwenzakalani emhlabeni naseZimbabwe. Siphinde sibuye kulezi zinto lezenzakala ezweni lakithi. Mangibheka isimo esikhona njengamanje iZANU-PF sithethele inyathelo lokuthatha abantu be-MDC abanjengabathokozani Khuphe leqembu lakhe labo Monzora ukulisana nabantu ngoba lento abayenzayo akuyona into yokuthi balwa noNelson Chamisa lebandla lakhe kuphela, balwa kanye nabantu ngoba lento akula muntu awukaze kwenzeke lokho ukuthi umuntu uya ku-election ethi uyavota ethi uvotele MDC alliance phinde kuthwele lama MPs singa MDCT engazange yaparticipate ku election abangazange ba support ngoba ukuze umuntu awini election wakampeni kwavotwa wathola lelo nana akwenzekanga nje ngokuthi umuntu wasuka ku MDCT kwaba le campaign into abangazange bayenze sibuye esimeni salento eyayenzeka besuka besiya le eBowera ethuneli ka Tsankirai yebo kambi sibona amantombazana ahamba ku demonstration ebotshwa ihlangana nenkinga ezinzima kodwa nampo ethokozani khupha umonjora lo komiti bazidanasela iZimbabwe yonke bayenza umathanda kuyatshengisa ukuthi bayingxenye ezanu-PF ngoba izanu-PF unxa ungayona ingxenye yabo uzithola usenkingeni ezilungu uba opposa
laba abantu ababakhipha lapha ephalamende abantu abangena ephalamende ngoba bevotelwe abantu ngaphansi kweqembu likwi-MDC Alliance naye umakhupha ngaleso sikhathi wayenawo amakhandidethi akhe ayemele mhlawumbe ngiyifunda la ayekhankase khona ukuthi angenele ukhetho manje nama esezoqhamuka esexosha abantu abavotelwa abantu basephalamente uyabona ukuthi kube sengathi uyasetshenziswa ngoba phela masukunjena sengathi bekungamaqembu amabili ngoba naye besevele neqembu lakhe naye limile ngapha nalawa labo iqembu labo elimile manje futhi kunjalo enye into abangayinanzelele enye into ofuna sinanzelele ukuthi njalo thina sihlale sibandululeka kumele ukuthi ngabe kuthiwa iMatabeleland siyakhona ukuthi sibe leqembu elizamela iMatabeleland lingadilizwa kubeni sekuba neqembu elizobusa ilizwe hhayi ukuthi khona thina njalo kufanele sihlale siba abantu bangakithi akube bangama-deputy president ngaphansi kobuholi obuyaba bukhona and nakhona ukuthi umuntu wakhona uba yi-second deputy president akungabe u-deputy president owuyolandela ukuba u-president so lento zonke le zinto azikho fair so umama makhuphe nje naye kake ahlale phansi ahluze umqondo into yakhe icace kungabi ungathiwa uyasetshenziswa kubona kathi usebenzisa naye iy'ngqondo zakhe hhayi iy'ngqondo zomuntu oseceleni
linjani studio 7 thina siyaphila hhayi thina lokho esikubona lapho ebhotswana lokhu ngokunye lokhu basizimba akuemashophu bathi bafuna amaphemithi kodwa basivaleli angikwazi ukuthi bathi siyathenga ngani igama ngumswelo bakhe ngisebhotswana
sanibonani nonke ngo-studio 7 nani balandeli be-studio 7 siyabonga okukhuluma ngosikhumbuzo sibanda ngikhuluma ngilapha egoli Alexander bantu bakithi ngiyabonga kakhulu umsebenzi oliwenzayo ku-Studio 7 linikeza izindaba ngobuningi bazo ezingatholakaliyo ku-ZBC ngoba ingeyezani leyana isinikeza indaba abantu bakithi abazithola indaba laphana ku-ZBC indaba zezani uyatshela ukuthi khipha lokhu lokungakukhiphi so siyabonga kakhulu bantu bakithi bakomthakazi sifuna ukukhululeka komthakazi funa ukukhululeka mpela sibhubhuzela abantu bakithi ukuthi abantu bakithi abaphume emaqembini abozanu abaphume emaqembini abo-MDC kashamisa akuna nto eshukileyo izanu ne-MDC kashamisa le MDC kashamisa bathumela amashona from eHarare kona bezoba amameya kithi ngapha bengekho abantu bakithi abangaba amameya so thina singabantu bakithi siphoxwa kakhulu abantu abanjeogawule labo abaloko bengivikela umnankagwa bethi umnankagwa kukhona akwenzayo inhlelo zakhe simnikeze ichansi ichansi yani ngoba yena uhleli laphana uchaza nje ukuthi uyadla akazwelani nabantu bakibo ababulayo igugrawund abantu ukuphathwa ngamathuna abantu bakibo ababulayo igugrawund etsholojo namhlanje uzositshela ukuthi kona asinikezeni ichansi ichansi yani ngoba umnankagwa usebenzisa abantu bakithi emathebelelendi ukuthi bebe ngama-boardguard yakhe evikele ukuthi engabhekani namacala ayenzayo icala liboli bantu bakithi asifundeni nathi ukuthi sizwelane nabanye bethu emathebelelendi abahlukunyezayo ngoba le gugrawund le yayibulala abantu sasikhona thina yayingakhetha ukuthi kona umndebelo umkhalanga umhlobani yathunyelwa from emashona lendi izobulala abantu bemathebelelendi so kufanele abantu bakithi bephume into enzemashona bebambane bethi enough is enough sesifuna ukuzibusa emathebelelendi yikho nje sikufunayo thina emthwakazi sifana abantu bakithi bebambane sicela abantu bakithi bekhule emqondweni bebone behlakaniphe bengahlali bendawonye nje ukuthi ankomo asitshala
ukomazange shothi kuthi lapho uthi noma sekunzima ubone ukuthi lapha ucwendezelo uvume akaphawuli lutho bona labo gawule nabo chuma bona labo bathuli
siyamuzwa ubaba uphugeni ma ekhuluma ngokuthi yena umama uMakhuphe ngiyaphatha umsebenzi wonke ngohlelo lokubekwa kwababa uTswangirai kodwa phela akananzelele ukuthi umama uMakhuphe wathi kufika isikhathi sokuthi kwenziwe MDC Alliance wehlukene yena nobaba uTswangirai wehlukana nebandla leMDCT esezenzela okwakhe samuzwa ikhuluma nasemsakazweni ukuthi ubaba uTswangirai umthumela abantu ufuna ukumchaya engasahlanganeli lemhlangano yonke yebandla kwaze kwafika isikhathi sokuthi ubaba uTswangirai alale ubaba uTswangirai eselele kwangkhona umama uMakhuphe esekuyaqala kubonakala esezivezwa ukuthi yena usebandleni leMDC
sayonani basakazi Studio 7 ngiyalibingelela linjani hayi thina siyaphila singazilila khona ngapho ngemikhuhlane lomhlaba hayi nina ngokuthutha bami engibuthweleyo angikuzwisisi ngitho okukhulunywa mayelana loshamisa loMakhuphe kathi yona ihayikhothi ize iyevumela uNelson Shamisa esiyaqalisa ukuthi ubhalisa ukuthi ufuna ukuba ngupresident yamvumela njani engela mthetho awubekileyo njengoba bethi kala mthetho owawufakayo ekhoti engela mthetho owufakeleyo ukuthi umba abantu uzawenzela lokhu lalokhu azange akukhulume waphuma ukumthatha nje kuphela but ye wena hambe yekhampeni ube ngupresident kodwa shuwa into eyenziwa nguMakhuphe iyayanisa ye akakhulu njalo yena akakhangele akubona ukuthi vele uluhlu asekilo yiluphi labo laba abade besithi bayamlandela sebemvumele bayangena kulwalelo bandla vele ekilo yena okutshengisa ukuthi lakudala kwakhe wayevele esebenzela lwaleli bandla elimsebenzisayo awuyisikho lokhu ngitho ayisikho zachosa ende thina sazi uNelson Shamisa engupresident we-MDC Alliance kathi MDC Alliance le-MDCT zingenana ngaphi khonapho anti labana bababodwalwana waziphumela le-alliance yakhe bazibumbela ibandla labo beyibo bodwa wakhethwa ngabantu and wawina 2.6 million esiwaziyo sonke akulonga kwaziyo yena lo umama lokhu ehlukuluzana laye akulalutho alwenzayo akulakuyini akwenzayo kuze kuye lakhathesi
mazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ukutshengisela kwele Melika kuqhubekele phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebotshiwe izolo phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota. Inkulungwane zabantu bama-state athiyeneyo bangene ezitaladeni okosuku lwesishiyagalombili bethwele amabhakane asola ukubulawa kwabensundu ngamapholisa amhlophe. Iningi labatshengiselayo ngabamhlophe. Wayengumphathintambo wezomvikela kuhulumende kamongameli Trump umnumzana James Mattis usole umongameli Trump ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshengisela lokhu esithi ilizwe leMelika liswele umkhokheli oqotho kweminyaka emithathu edluleyo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi kambe okwenzakalayo elizweni kulakho na ukubangela ukuthi ozancintisana lo Trump umnumzana Joe Biden owebandla lamaDemocrats anqobe kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi wona lo umnyaka.
UTrump njengomuntu ovele phakathi ngingathi yena uvele usele 50% and kodwa ke ukuthi ngathi nxa uqasa umjaho uqalisa yena evele sephakathi ngoba olama imechanism olayo yonke nje kuphaka kodwa sizabona ukuthi uzadlala njani kodwa kukhanya ngani kusokumphonyula abantu be-America kabathabanga So bonto kuyamhambela kuhle into yazinengo COVID-19 bani lava lawona odlakela liqambileyo ukuprotesta kusitsha ama-buildings indawo ezinengo kusitsha izakhiwo ye-America yonke nje mingenyawo. Angikholwa ukuthi ngimpikitha afuna ukuthi ube ekubuseni kwakhe ngani kuzamthelelela mbijana. Ya
umongameli Trump yena ke ubona njani amathuba akhe?
Ya umnumzana Joe Biden lokhe lethuba sibile likhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sama-protest kulo dlakelo olungaka abantu bonke bengathakazeleli lokho okwenziwa ngamapholisa ebantwini abansundu. So ngibona ukuthi uBiden la uzangena khonapho uzathola sibili support since ama-Democrats elabantu abamnyama. Kodwa-ke sizabantu kuyazala ngomoya.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss her cold, ever said, always feel, never bet. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna meet. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Hey, everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swing, tripping for the black magic. I got me an upgrade, but bring out my exes. I'm styling in physio, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Sage emaphethelweni ohlelo lethulwa lamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Amalunga edalela eParliament ayebandla leMDC Alliance kulabalichumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane lecoronavirus. Ibandla leMDC Alliance seligenqule isinqumo sokungayi edale leParliament. inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi abaqashi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi nxa lifuna ulalela njalo indaba zethu lingaya ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voandebele.com.